Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-17 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotsha ePhalamende, eSenate lakuma-Council. Amanye njalo amalunga aleli bandla athi awakhethwanga ngumphakathi.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona.
Kodwa ibandla le-CCC lithi kuyayangisa ukuthi uMnumzana Phukeni achiye ibandla lakhe le-MDCT esiyakhulumela uMnumzana Chabangu ngemva kokuphatheka ekuxotshweni kwasebangamalunga e-CCC.
Ubaba uThabangu uthi uyaklina inhlanganiso obulawayo ngilayo leyo ni ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sangakunika wona i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kubi.
Kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kuma-Council okwenziwa nguMnumzana Chabangu.
Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Citizen Coalition for Change uMnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotshisa ePhalamende, eSenate lakuma-Council amalunga aleli bandla athi kakhethwanga ngumphakathi ezikhundleni zabo kufakwe labo abakhethwayo. Kwaba lokukhonona phambilini kokhetho, amanye amalunga esithi abantu abakhethwanga nguZulu basuswa kwafakwa abangayisibo, abanye bevela phandle kwendawo lapho abancintisa khona. Isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu, uMnumzana Khaliphani Phukeni, uthi kuza kuba lula ukukhipha labo abangena ngohlelo lwe-proportional representation kumakhansili ledale lePhalamende leSenate, njalo labo abanqoba kukhetho baza kuya kuma-by-elections engamenyezelwa nxa inyathelo leli seliphumelele. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona. Siyakwazi ukuthi ulandela unyawo lukababa uMonzora lapho wayehamba exotsha abantu ePhalamende kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo, lokho kungama-by-election. Siyambona sibili ukuthi eninqwane le ama-PR lama-senator lawo angakhethwayo angena nge-party list proportional representation uyakwazi mhlophe kungaya kuma-by-election kasoze zuze lutho. Njalo sibona ngani udlala ngomlilo ngoba lokho kwenzayo yi-criminal case, yi-fraud, yi-personification, wonke ngamacala asemlindele emapholiseni nje lama-court, ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapholiseni ukuthi eziphendula ubuqilindini obenzayo, ngoba into yenzayo ilolunya olufana nalenyoka. Abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama member of parliament lama senator lama councillors sikwazi ukuthi sahluthunelwa amandla lempahla ngumondlura, saziqalisela i-CCC namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe. Hatshi, sesimangalele emapholiseni ngamacala owenzayo esithi criminal charges. Lokhu kutuza xotsha abantu, hayi singake sanqabela ngenzo okufunayo, kodwa umthetho uzahlangana la ephambili ngenxa yokuthi into eyenzayo ayisikho emthethweni, ngumuntu nje ovela endleleni bese thatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeParliament. Labo kunje babamba umlomo ngaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba ohlukuluza abantu kangaka kakhulu abesintwini hayi umbhedo nje. Sicela ukuthi enzo kwenzayo bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba sizakucutha phambili.
Umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Chabang ibingeyama ofisini awe-CCC okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla. Ungathini ngalokho?
Ubaba uSengezo kazwisisi umthetho, okutshengisa ngani kazwisisi ukuthi umthetho uhamba njani. Wafoja amaphepha owabhalela incwadi kiwo, wafaka i-address yethu ye-ofisini yethu ku-3rd Street lo 40. Iko-ke yena ukuthi ungaphi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa. Sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi. Yena ebhala incwadi wafaka i-adresi ze-ofisini oliqilindini. Uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi saza zizamphendukela. Incwadi wayibhalela uSpeaker of Parliament, the President of the Senate, wafaka i-address esehofisini yethu eku-3rd lo-40. Yikho-ke lathi siphindisele khonapho engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathini uhlala khona, yikho wasipha khona i-address. Ungaze umdinge kasabambeki sehlale ecatshile ekuhamba amanga esithi ufuna ukubulawa ngabantu. Asibulali bantu thina, singabantu bomthetho, iindaba zethu ziphelela emthethweni.
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa ke. Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ngodaba lokubana umnumzana Chabangu wasebenzisa ikheli yehofisi yebandla engelamvumo, yikho ephendulwe ngayo ikheli le ukuthi incwadi ziyefika khonale ehofisini lapho afaka khona ikheli. Njalo ulimzwile ke lapho ubaba uMafa esithi yena hatshi ke umnumzana Chabangu bamhambise emapholiseni, usedingwa ke sikhuluma nje ngamapholisa, kutsho umnumzana Mafa. Ngesizwe ke okwakathesi isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phugeni, esipha yena icele likamnumzana Chabangu.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso kobulawayo, ngilayo leyo list ukuthi okay lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sangakunika wona, i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kupi, unumber 2 after Dr Kupi ngicabanga kwaba ngubaba uColette. Angithi uyabona
abareplacewa kungela lokhu abakubiza nge-by election yilaba abaku-PR, anti sokule PR ku-council, kule PR ku-National Assembly yabo mama lama-youths, bezongisiba ku-PR i-Senate, Senate yonke i-PR. Laba bama-constituency lama-wards yibo lapho kuzoba lama-by-election khona. Ukuthi bangaka hayi bengingakamuzwa ubaba unobhala ngingambuza, then next time angithola ithuba ngizolazisa. Ma ngabe ungivumela kusasa ngingakuphathela i-list yonke yakobulayo, i-list yonke yakobulawayo ngilayo, ngiyakwanisa ukuyithola. Ngikunikeza umzekelo, unumber 1 kubo baba kusinete kwaba ngumelo Sinyane, unumber 1. Unumber 2 kwaba ngubaba uprofessor uWelish Ncube. Kodwa bonke labo bantu kukhona ngitsho nokuthi bafakwe nje abazange bafakwe. So yiyo into ama-citizens acela ubaba unobhala ukuthi akasheshe ayilungise lena.
Abanye balokhe besithi bathanda ukwazi ukuthi umnumzana Chabangu ulithatha ngaphi igunya lokwenza lokho, njalo uyisikhulumeli sakhe ngaliphi.
Ngabe phela akuyena u-interim SG, ngabe bonke laba bantu okukhuluma ngabo manje baseParliament kodwa ukwazile ukubabiza ngoba elaso leso sikhundla. Ngaphandle kwalokho-ke angithi bathi bambhalela incwadi bembize enkantolo ukuthi indaba leyo izokhulunywa enkantolo. Incwadi leyo akwazi bayidilive kuphi? Bayidilive kuparty office kobulawayo. confirming ukuthi lo muntu number 1 member yabo njengoba bebephika bethi ayiso member yabo, number 2 yi officer engu SG akuyena ozithi nguye ibamba manje lika nobhala jikelele. Okokuthi ngimkhulumela ngalipi, hayi akufuni bona laba bantu abamayinde indaba zabo, akuvela kubadingi lokubadinga. Ungakhangela lana eSouth Africa umakhelwane wayengumongameli ubaba uGedle Hlekisa uJacob Zuma, ukhulunyelwa ngubaba uManye ubaba uMzwanele Mani, uyimember of parliament under EFF. Ubaba uJacob Zuma siyamazi sonke ukuthi uyimember ye-ANC, manje usengu-chairperson weSANCO, Civic Organization yase-KZN ebambanele ANC. Okunye msakazi okwenza ngivume ukumkhulumela ikuthi into eziningi akhuluma ngazo kuyavumelana lazo. Maye khuluma ngokuthi kobulawayo akwenzi ukuthi uyelanda umuntu emaswingo ngoba ulikaranga njengo-president we-party uzomfaka uthi akaphathe kobulawayo, uthatha abantwana bakobulawayo ubamise eceleni le ukuthi bangavele bake bamkhonteste lowo muntu uzoba recall. Kurongo lokho. So why kungamelanga ngimkhulumele lokho? Lokho akudingi ukuthi kuyiphi iparty lokho. Akulunganga ukuthi eVictoria Falls le kuthathwe isizalwane esingaso saseVictoria Falls esingaso salana eMathepeleland esisuka khonale emaswimu kuthiwe nguye ozoba ngusodolobho. Msakazi, kobulawayo njengoba ngikutshela manje kobulawayo kuyo le nhlanganiso, kula bantu abangu-2 abazikhulumelayo ngile voice note engakuthumela yona abathi yibo abaphiwa igunya ngumongameli lokuphatha ibulawayo. Owokuqala usuke emaswini, owesibili angikho sho kodwa naye akuyena umuntu weMathepelele. Manje bese lisithi kuthulwe kanjani kana lana lokho kuliswa ngubaba uThabang, yikuthi thina wayi kumele sihlale sizichaka elizweni labo khokho bethu. So angikwazi ke ukuthi kudingi membership, lokho akudingi membership. Mina ngazalwa ngumthakazi nje, ngikhulumela wonke umuntu nje ongakwaziyo lokho ukuthi vela kangazi. Ngesikhathi government isilwa lo baba uNdlovu, ngamela ubaba umbishop wa Roma, wonke umuntu ethule kulona lelizwe bese saba. Ngakhuluma ukuthi government imeqela lo ngoba imbona ukuthi ngumthwakazi. Akukho umuntu wathi kimi kanti wena uqale ukuba ngumcatholic kanti wena ngumsabatha, alikuchongo lokho. Ngizomkhulumela ubaba uThabang, ngizobakhulumela bonke abantu bakithi, even la khona ngale eManikaland bakhona abalokubuya kimi bangicela bakhulumele. Even eMashonaland ngikhona mina umongameli walabo abangela voice, khona uKalpan Pugen uzolikhulumela and andinge permission yomuntu.
Lo ke ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabangu ozithi usaphetha isikhundla sika nobhala jikelele webandla le-CCC. Lo ke sikudaba lunye, kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kumakhansili okwenziwe ngumnumzana Thabangu. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithani Chirohotsa.
Laba bantu aba rikholwe eParliament kabazange bengene kathathu eParliament. Mbonani kube lama sitting then amabili, nxa emane mbona ama sitting la aba mathathu. Kwayo khala phela umchilo oka Sengezo owe recall owenza ukuthi abantu bekhitshwe eParliament. Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Citizen Coalition for Change, umnumzana Advocate Nelson Chamisa. Bathi bona lokho kwenzakalayo kufana lalokho okwayenziwa nguDouglas Monzora ehlukuluza amalunga e-MDC Alliance ewakhipha eParliament. Abantu bathi lokho kwenzakalayo yinto elingisela umkhuba okaMonzora. Abantu bathi abasoze batshintshe indawo, abasoze betshintshe ibandla abalisekelayo, bazabe lokho besekela ubukhokheli buka mnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyukuthi sokwenziwa ukhetho lwesibili kumbe ama run off ama by elections, sorry, ungasela ukuthi nxa kungenziwa ama by elections lizabisela yini bona labo kade bekhethiwe, kumbe ikhona indlela izasetshenziswa njengoba sisizwa umnumzana Sengezo Thabangu sithi labo ababefakiwe babengakhethwanga nguZulu.
Okwaqala asivumelanda loko kulunya ngusengezo Chabangu njengoba phela owakulunya encwadini yalotshwa ngu-Ostylosiziba kusobala ukuthi usengezo lo kasilo lunga le-Citizens Coalition for Change. Ukuphambanisa kwethu thina ngeke satshelwa ngumuntu ongasolunga le-Citizens Coalition for Change. Ye, abantu benganika imbono kodwa ukuthi kuyokhitshwa abantu ePhalamende umuntu ongasolunga lethu. Lokho siyakwala. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-by-election nxa engaba khona lokho kuzabonwa leso sikhathi sama-by-election ngoba siyazi thina ukuthi izanu izama ukuthi incitshe i-Citizens Coalition for Change umoya, iyenza ukuthi i-Citizens Coalition for Change iswele izimali ezibuya ngaphansi kwehlangothi lwe-Political Parties Finance Act. Lokhu ikwenza ngendlela eyokukhipha inkokheli ezikhethwe abantu edalile eParliament. So lokho esikubonayo okwenzakala siyazi ukuthi imizamo yeZANU-PF, kodwa phela iZANU-PF isebenzisa isiphamaso esingusengezo Jabangu. Kuyokwenza usengezo uzabe sezenza yena umuntu okhonona ngeCitizens Coalition for Change, kodwa thina siyazi ukuthi udiwo lwafuzimbiza. So ukhetho lolu oluyaba khona siyazi thina ukuthi iZANU-PF ngayela njongo yokubiza ama-by-election ngokuphangisa. Esikwazi thina esakubona ngesikhathi sikaMonzola yikuthi ama-by-elections abizwa vele sokusikela isikhathi esifitshane ukuthi singene kolunye ukhetho. Konke khonokho kuyinhliziyo embi, kuyinto engasimangalisiyo ngoba iZANU-PF ijwayele ukuba lukhuni ebantwini beZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa esikhulumele sebandla lesisi kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ukucubungula okwenziwe lugatsha lwamapholisa kwele South Africa oluthiwa ngamabhungane luveze ukuba indodana kamuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uChatunga waphiwa imali edlula izigidi ezilithumi zamaranda ngomunye osebenza lomnumzana Ewan Macmillan odaba lwenkohlakalo oluthiwa yiGold Mafia khona ngale eSouth Africa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi kulomunye ujaha uMcDonald Takunda Fende obotshiweyo ngemva kokuntshontshela imali izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezakhipha imali yokuya kwenza umsebenzi wokugcina ogogo lezalukazi kweleBhilitane. Abantu laba bahlawula imali efika phose inkulungwane zamadola ezifika phose amachumi amahlanu $46,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono lisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani, sawubonani Studio 7, sawubonani uNgulube lokhulumayo, uNgulube. Dawu babu lo Chabangu unjani kanti? Unjani babu Chabangu? Lo zwakala ngamsebenzela ntone kanti? Hayi man. Ana wabona basobola enekhaya. Banjani abanye abantu kanti? Sicela ukubuza. Isinyisi bathi sike sikhulume nabo manje. Labo chuma labo masike sikhulume naso wabuza. Wena basuthu abantu basokola kanti bacingela bona izisu zabo, bacingela abanye abantu. Ah, sengicekele ngidibanise nabo. Abantu mina uNgulube lapha eCape Town la nami oveterian but ngiyasokola nisegangeni nilala njengenyoka lala nisevusa ikhanda ukuthi ngingahlala lomuntu angambulala sowabona impilo enzima but salilwela leli lizwe azandilwele izanu kuphela. Hayi uChuma ndiyamazi from guerrilla warfare, ndiyamazi uChuma.
Studio 7 ninjani lonke nabasakazi beStudio 7, cela libala ama-audio ami please. Mangazwa umnotho waseZimbabwe ukuthiwa khona usudlo wali le su tuku 6.6% umnoto kupuka ngesikhathi sama voti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula nama business akuna nama firm ukhutshulwa ukuthi betshontshi golide ile khupula umnoto yazi umbuso waseZimbabwe so hayi amanga luhlaza joko amanga luhlaza joko ende futhi ayina mahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka kuzisubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kumathishi
mina mangalisayela abagxeka uThabang futhi Thabang bamcela bathi ngumthengisi izanu Thabang waye kungalalelwa izikhalazo zikaThabang ukuthi Thabang ukhala ngani bese uzama ukulungisisa izikhalazo zakhe uchamisa ngomtando wayiphikiswa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto yalwa nguThabang ekhulunyelwa ngubantu bemathebeleni lasivukeni sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare selokho esisithi uThabang urongo izanu ubambelela istrike uchamisa manje ukuthi wadliwa waroje ekhethini awula nto ayenza uThabang ngesebambelela istrike then ivele ilida yakhona iweek
Studio 7 linjani basakazi labalaleli yenza phendula le indoda ethi yona abantu babelokhu besithi umthwakazi indawo yethu thina abantu besintu yiyokuthiwa ngumthwakazi so yena nxa engathena sokulabazukulu labo bani babo hhayi lokhona thina sikudiki ngaza ke sitshelwe ngabantu thina abazayo endaweni yethu besitshele ukuthi akumelanga sibize indawo yethu ngebizo lelo thina vele singumthwakazi akutshintshi lutho ngaze uye ngaphi ephenduka uye ngaphi siyala lokho esingumthwakazi ye
Studio 7 iyabingelela linjani siyabonga izindaba hayi futhi kuyamanga zokwenziwa ngoboThabang bayajabula sibili mangabe izizalwane zeZimbabwe zihamba zihambana namabhoda siya kwamanye amazwe siyadinga umsebenzi eZimbabwe kathe sakula zibhedlela kula maklinika kula manza kula gesi abantu bayahlupheka imihla namalanga kodwa uThabang uma abantu bezama ukuvusa amabandla angakhona ukuyakha ilizwe katsha bayawabulala Thabang yeka nini into eyenzayo ihlukumeza abantu koze kube nini ihlukumeza imiphefumulo yabantu yezizalwane zaseZimbabwe
linjani badala linjani badala ngisenda imessage ngiseJohannesburg mina ngokubongani sicela ukwazi ukuthi kanti lo yena uThabang yena uzithi ungwe-CCC ngokuyeza ukuthi CCC abamfuni usutshile umuntu ngenye indlela kulo muntu ongathi ungenhlangano ejile yena kuleyo nhlangano engafuneki engaziwe engahlali labo phansi ukuthi ukuthi lo muntu lowo uyafosa vele njengoba uyabona ukuthi umuntu lowo uthunywa izano lo muntu ngowezano lingatshana ngamakhanda lizondane libhekane kabi kodwa lo muntu liyambona ukuthi vele ngumuntu osetshenziswa izano abantu bangazondana bekhulumane kabi kodwa bayambona nje ukuthi yena lo muntu usetshenziswa izano abantu bazabhekana ngamehlo abomvu bebhekane kabi bekhulumane kabi lesikhulumeli sakhe leso ngiphukeni yini abayikhulumayo ngoba bayabona ukuthi ku-CCC waye bengahlalela abantu be-CCC ma bengabe-CCC bekhulumela bebetho ukuthi bekhuluma into ezithandwa yi-CCC ngoba be-CCC bonke ababafuni kodwa bona babhizi bakhuluma besemaceleni waye bengahlali labo ema-ofisini okhombisa khona ukuthi izisebenzi zezano-PF hayi siyabonga abadala hayi siyabonga
ngiyabingelela ku-Studio 7 bakithi basakazi bethu ngomusa wenkosi siyalibingelela lonke ngokwazini ku-Studio 7 siyabonga futhi ngohlelo esilisethulela zona siyalibonga kakhulu ngabe sizizwa kuphi news siyalibonga kakhulu bantu benkosi singazizwa kuphi thina abeZimbabwe show ezinabe phela kula news eZimbabwe news ezikhulunywayo ezikamnakaka labo Thuli Ncube hayi liyakwazi ukuthi eZimbabwe phela kula nto ezimeleyo akula nto ezimeleyo eZimbabwe akula lutho ukuthi alizimele amastudio ngayezanu namapholisa ngayezanu socha lezanu yonke into ekhona la kula nto ezimeleyo amajaji ngayezanu so ngabe sizizwa kuphi lezi nizuka isini siyabonga kakhulu Studio 7 kube lisethulela indaba nje kube zinjalo kuyasijabulisa lokho libambe kanjalo ngoba thina laba siphila nzima singazethula kuphi inkinga zethu abaluthi sethulelwe yini kulapho singazethula khona ngiyabonga
kum kuyashelela yebo kuhlala kushelela emlonyeni abanye abantu kuyashelela emlonyeni egcine sekuthuka wena ungazange wakhuluma into embi yena ibe mbi kuye ngoba uyabe kuzonda hayi nami ngiyabonga kabanzondayo ungizonda uzuye kufa ngoba lami mhlawumbe siyathi singena ezulwini mina ngingene wena ungangeni. Into esikhuluma ngayo lapha ukuthi mina in my life I'll never be a ZANU PF. In my life, since in my life I'll never be a ZANU PF. If you want to see me undingu uzangithola, uzangithola and ngizakutshela kahle ukuthi mina le ZANU akuhlangani, akuhlangani. I've got experience ngalinto le. So into engikhuluma ngayo ke lapha abantu bakithi ke abalalela into engikhulumayo sengikhuluma ke ngeJewish iIsrayeli nama Arab. Yebo ye ama ananasi labana basukele ilo ngoba baseGaza basukela abantu bakithi ama Palestinians of which abantu labana ama Palestinians bafana nathi thina baseZimbabwe esihlala sihlupheka sibe iziphepheli sloke sibaleka sibalekela ukubulawa. Yebo ye saba nenkinga mpela enkulu la ngesikhathi seground sabulawa njengawo ama Palestinians njobe bulawa kathesi manje uNetanyahu loyana uvele uyisignatory enkulu ehleli ukuthi America mayisizwa uNetanyahu esithi hawo ikigijimisi yakhona sahlupheka abantu eAfrica bathwele nzima and ngiyaphinda futhi Africa don't have leaders. America and Europe we don't have leaders. Silabantu abagreedy abafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa njengoba mina ngiyafuna ukukhokhelwa. That's why ngingaso president. Thank you. Ngiyabonga. Sibongile. Ngiza commenta njenge kufa. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Siyacela abalaleli lingathuki, siyathola imilayezo eminingi sibili abantu besithi uThaba ngulokhu lalokhu bethethisa lokunye okunjalo. Hayi, asikhulumeni nje imiqondo yethu singathuki. Siyabonga. Dollar B lo page wesigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukana sike sikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela ozibiza ngokuthi unobhala jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela uxotshisa ephalamende amanye amalunga ebandla le-CCC athi kawakhethwanga ngumphakathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.